we find like Ngqwasha namhla eMthapa Summit. So abantu bebe see eMthapa Summit badlula the police station konapho ngoba yindlela yakhona. I think ama police abaqalisa ukuthi abantu beri banengi kakhulu mabenzi umsindo something like that, and kwaba lokungazisani basebethele tear gas abantu babaleka ba I think ba chi coffin endleleni bazoliphakamisa futhi basebesiye emangcwabeni. Amapholisa alandela futhi besithi inumber yeni yedlu 50 efunakalayo. Basebeqalisa ukubopha abantu from the cement ababotshiweyo. I think they were roughly over 20, but angingabi lama details ngoba I'm not the lawyer handling the matter ukuthi ngizwe ukuthi baphunyisiwe yini noma ukuthi babhadalisiwe ifine noma what.
Ugcine bekwayini yena lo owasitshiyayo?
Ya kukhanya njalo kodwa the situation, the mourning environment had already been disrupted. Some of the relatives already had the police and stuff, so kube ungasela ubuntu phakathi.
Ye manje yona imuli yayena lo obhubhileyo iyacabangela na ukuthi engaba wabulawa ngamapholisa?
I-postmortem ithi umuntu watshaywa, kukhanya ukuthi watshaywa, isandla sephukile. That's what the postmortem says. Look, the rib is broken as well. So the postmortem is clear ukuthi umuntu watshaywa. Kodwa bona I think i-version yamapholisa yayisithi wayedakiwe siwa yedwa, kodwa akusoze kwenzakale ukuthi i-biological umuntu angathi siwa yedwa yephukile kuze i-rib. So I think it's something that the relatives are pursuing through their lawyers to make sure that kuphume sibile egcekeni ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba akula nje ukuthi umuntu ngathi uyawa yedwa abe sephuka kangaka ukufa. Kodwa abanye abahlala eduze lokwenzakala indaba leyo babe sithi wayetshaywe ekhala sibili, kodwa abakhwanisanga ukuthi baphume. Kwakuntambama, abakhwanisanga ukuthi baphume ngoba babe sisaba lapo.